ukudibana njalo uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Love Momoyo owayengusomlomo odlalela ephalamende ekhuluma ke ngebandla lakhe elitsha alisungule ngemva kokusuka ku-MDCT. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi igama lenhlanganiso yakho wayibumbayo yezombusazwe ithiwa yini?
Ibizo lenhlanganiso yethu kuthiwa United Movement for Devolution, UMD.
La faka yini abantu ukuthi bancintise lo umnyaka ukukhetho luza?
Yes, faka abantu abamele idale lephalamende abalitshumi lasificaminwembili sazofaka abalitshumi lanhlanu labo kuyibo bamele idale le-council.
Ya, ungasitshela ukuthi injongo yenhlanganiso yakho ngeyani kahle kahle?
Yena injongo yethu njengebandla ngeyokuthi sithuthukise izigaba ngezigaba ngokutshiyana kwazo. Sisebenzisa isisekelo sombuso uchapter 14 lapho ovumela khona ukwehliswa kwamandla esiya ezabelweni. Yikho esikukhangelele njengenhlanganiso okwakuqala ukuthi amandla kayehle lapha akhona ikakhulu ku-central government khona le dorobheni leHarare ebuye kuziqinto ezijiyeneyo amandla abantu bebe lamandla wokuthi bezinakanele befake ihlelo zentuthuko. Okwesibili, abantu kumele bebe lamandla ukuthi imithethwanyana nje thize bebe lamandla ukuthi bezifakele imithetho kuyo ezabakhangela ngendlela abafuna ukuhlala ngayo. Njengoba nje kuvele kukhona ku-constitution lokho. Yikho esikhangele kakhulu ukuthi inhlanganiso isebenze kanzima ukuze i-constitution yeZimbabwe njengoba ikuvumela ukuthi amandla ehliswe nakanye ehliswe efike ezabelweni ngokutshiyana kwazo. Sikhangele njalo ngodaba lolu oluhluphileyo, udaba lokuncindezelwa kwemihlobo nabanye abantu bencindezelwa imihlobo lo okuyiwo omningi kulele lilizwe. Thina njengenhlanganiso sithi uncindezelo kasilufuni, kungabe kusezifundweni, kungabe kuyikuhlala kuhle ngemakhaya, kungabe kusemsebenzini, kungabe kwezentuthuko. Thina sikhangelela ukuthi kungelancindezelo uncindezelo lwesilalo okweminyaka engamashumi amathathu lasifica mina mbili silokho sathola uzivuse uncindezelo lolu luphele. Sikhuluma nje kusobala ukuthi uluhlu lolo lemandebeleni lusalele emva kakhulu kwezentuthuko, kungabe kwezemfundo, kungabe kwezokumsebenzi, kungabe ngezamabhizinisi, usalele emuva ngenxa yoncindezelo lolo esikhuluma ngayo. So thina ngeyinhlanganiso sithi kasifuni cindezelo, abantu beZimbabwe isisekelo sombuso bayalingana, asihloniphaneni sincedisaneni ngokulingana.
Lilamalunga amaningi na, njalo ungasitshela ukuthi avela esigabeni semandebeleni kuphela na?
Inhlanganiso le yinhlanganiso yelizwe lonke jikelele, but kusobala ukuthi nxa uqala ulutho luqala lapho uqale khona, njengoba nje nxa ungaqala umlilo uyaqala lapho uqalise khona ukubasa. Kunethemba ukuthi usuka lapho uzamemetheka umlilo ubamba izindawo zonke. Kodwa kakutsho ukuthi libandla lemandebeleni kuphela, libandla leZimbabwe, libandla elikhuluma ngezinto ezikhathaza lo muntu ongekho kwele mandebeleni. Ngoba nasikhuluma ngokuthi amandla ayebantwini ayintuthuko namandla okutshiyana kwawo. Sikhuluma ngenhlelo zenezo zibona senzakala kwele Manicaland. Fike sabo lamadalimana khona ngale umshado waDiamond, sabo lamaye amadalimana akade khona eMarange, lapho esibone izakhamizi zakhona ngale zithukuthela ngenxa yokuthi besithi khona amadiamond laka abancedi ngalutho. So into esikhuluma ngayo thina nxa sikhuluma ngokwehlisa amandla ebantwini, lokuthi inhlelo zentuthuko zibanjwe izakhamizi luhlupho olukhona ilizwe lonke jikelele kasilo hlupho lwamandebeleni.
Manje amalunga enu okwakathesi liwatshela ukuthi umongameli avotele bani?
Okukamongameli yinto elizwe lonke ekhathaza uzulu wonke, yikho-ke lokhu kuya ngesifiso salowo umlandeli ongumlandeli we-UND ukuthi yena ufisa ukuthi kumongameli evotele ubani, kasincintisi kumongameli welizwe. Yikho abalandeli bethu bakhululekile ukuthi bevotele lo abasibona ngathi engalalela ngcono izifiso zethu njengebandla le-UND.
Kulezinye inhlanganiso esigabeni seMandebeleni ezilenjongo efanayo ezifana labo Mthwakazi Republic Party labanye abanjalo, liyasebenzelana labo na?
Ya, siyasebenza ndawonye, siyahlala le mhlangano siyanguya kwezikhathi lamabandla atshiyeneyo ale nkulumo efana nale yethu. Kasehlukananga kangako, kodwa esingabe sehlukene kikho ngamaqhinga okuthi kanti lokho esikhuluma ngakho esithi kwehliswa kwamandla sikufeza njani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga ithuba leli enditholileyo ukuthi ngikhulume labalaleli. Engilethemba ukuthi sizaqhubeka siloko sikhuluma labalaleli ukuze bezwisise ngokugcweleyo injongo yebandla leli esithi United Movement for Devolution. Ngiyabonga.
Hayi, nathi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Love Momoyo owayengusomlomo wedale lephalamende ebesixoxa naye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.